impumela A-level le siphumile iyatshengisela ukuthi isikhathi se-COVID lesi abantwana bafundanga okuzwayo. Nganazethi last year bafunda kuyisikhathi okufitshane, meaning i-content coverage yangkhona abakwanisanga ukuqeda amasilabasi. Abaqedayo kusho ukuthi basebethola emaceleni ukuncediswa ngababalisi ukuze baphumelele ezifundweni zabo. Okunye esikunanzelelayo kona okwenze yayehla impumela A-level indaba ye-teacher incapacitation, khonokho ukuthi uticha akabhadalwa kuhle, kwenza ukuthi even laphana isikolo sesivulwe after COVID asiyo wonke uticha ayisebenza gadalala, esebenza ejabulile. Le ndaba ye-infrastructure as well, ukuthi aluba uhulumende yakubona kuqakathekile ukuthi kwakhiwe amabhilidi, ama-classrooms ezikolo lapha, especially khathi esinesikhathi esinje se-COVID, kwanisa ukuthi abantwana bonke benelise ukuthi bathole imfundo elingeneyo. Kungabi khona abanye ababuya amalanga, abanye bebuya nsuku zonke, abanye bebuya 2 days in a week, indaba yokuswelakala kwendawo zokufundela.
Kuyini okungenziwa ukuthuthukisa izinga lokupasa kwabantwana?
Esikubona kungayenza i-password ibe ngconywana ukuthi 1 eqakatheke kakhulu, utisha akabhadalwe kuhle. Bona utisha engaphuma ku-incapacitation abe capacitated, utisha asebenza gadalala akhave up isikhathi lesiyana asingazange sisetshenzele. 2, i-building of infrastructure, ngoba sazi ukuthi COVID izaphela nini. Akube le more classrooms that are created so that i-social distance iyayenzakala. 3, akuqhashwe teacher babe baningi, sishare ama-class la agcweleyo, abantwana bathole isikhathi sokuthi bafunde benelise ukuthi bepase. Singakwenza njalo impumela iyaba positive, instead siza-increase ku-pass rate ye-A-level.
Likhuluma nge-incapacitation okwenza lifundise kabili kuphela ngeviki kulezi nsuku. Luhamba njani lolu hlelo njengoba sibona uhulumende esethusela ukulibambela iholo kanye lokulixotsha umsebenzi?
Incapacitation indaba le sibabona befaya emaphephandabeni lapho ukuthi 50% yabotisha ayiye emsebenzini, lobe enye 50 hamba bathi ayisebenzi. Sinje inhlanganiso kuyasitshengisela ukuthi imeseji yethu izwakele sibili, kutho ukuthi sibe kunanzelela ukuthi otisha abaye emsebenzini ngendaba yokuthi imali ayikwani. We are also hoping ukuthi bekunanzelela kunjalo bazathatha indaba ye-teacher welfare fight with agents, ukuthi ababone ukuthi kule solution ephumayo, i-solution e-positive towards increasing our salaries. Athenge kutho ukuthi laba abasethuselayo bayasithrethena bathi no work no pay. Thina sithi thina sidla ama-threats, thina sithoma indaba eyiyo e-genuine futhi. Enalo abasethuselayo bathi no work no pay, singabayithusela sithi asingabayithuseli njalo. Futhi mina sithi asitshintshaneni, right? Yena la iholi i-20,000 le esiyiholile sithi sisimthathele yakhe ipay yena ezuzayo. Sithi hayi, sicela lani libhajethi nge-20,000 eholwa ngutitsha. Umuntu ohola i-20,000 ngeke ezeziqala ukukutshela otitsha ethi no work no pay. Sithi bhajethi nasi-20,000 labantwana abangu-3 abafundayo abagada umchova ulandlu yarentu le mali ka-landlord. Sibona ukuthi nge-20,000 bond kuyaphumana. Yikho esikutshoyo ukuthi thina eyethu impi ukukhathazeka kwethu ku-genuine, asilayo imali yokuhamba emsebenzini nsuku zonke, yikho sihamba kanye kumbe kabili ngeviki.